ye namafitane sinathi yite siwe imbangela yalokho njengezakhamizi zakoBulawayo sikwenze lokho sikhangela ukuthi isizwe sethu ikakhulu sikhangela kakhulu abatsha bese sisonakala besokusiba lokubona ukuthize njengalokho ke sasesisukumela phezulu njengenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo ukuthi ngamaqhinga bani angathathwa ukuze kulungisiswe lolo daba ekuhlanganeni kwethu ke emhlangano sibe la mhlaka 3 eCity Presbyterian Church saphuma lezinqumo zokuthi kuqondiswe khonokho njalo sangakahlangane mhlaka 3 besivele sike sabhala incwadi sazihambisa kuma-stakeholder atshiyeneyo amapholisa abezemfundo izakhamuzi abepolitiki ezinhlanganiso yezakhamuzi ezinye zabancane abasakhulayo lezinye ezikhangene ngezempilakahle zabantwana esingathi ngabo National AIDS Council ukuthi kungenziwa amaqhinga bani ukuze abantu bazame ukumisa lolu dubo selukhona so isenzo esenziwe ngamapholisa kasi ukuthi yinto ekade singayikhangelanga besiyikhangele sibili ngoba yibo abakhangele ngezomthetho ukuze banqande intsha leyi ekade sisiba lokuganga ukuthize ngoba besinanzele ukuthi ngama-Saturdays yokuinde singathi umgqibelo wokuvala izikolo owakuqala lo mgqibelo wokuthi ngokugcina seke siyavula izikolo lalo mgqibelo wokuthi nxa kule trade fair bekusiba lokuganga ukuthize okwenzakalayo bathwala utshwala bayegida laba abatigida khona kodwa kulokuganga phakathi kulokunatha utshwala khonapho kulokuya emacansini
ye manje libone ngani lokhu kuzasiza yini
injongo yethu kade inkulu kakhulu yikuthi sizama ukuthi izitalada zakoBulawayo esingathi i-city center kungaze kwagcwala ukuphithizela khonokuyana siyakwazi ukuthi abasebengakwenza ukuthi bahambe baye kwezinye izinto ezikhathana kodwa-ke njengoba sasishilo ngaphambilini ukuthi osokusenzakala ezindlini labadala ngabaphakame bakuqondise thina injongo yethu kakhulu ukuthi izitalada zakoBulawayo zingaze zagcwala into yona leyi ekade senyakazelo kwakwabonakala kulelani langa senyakazela phambi kwabo-ofisita laphana sebedalile siyakwazi ukuthi sebehlehlele emuva kade sebengabendaweni ezichashileyo kodwa-ke laphana songumlando wethu sonke ukuthi lo babonayo kasibakhuzeni kasibizeni amapholisa ukuze khonokho abakwenzayo bangaqhubekeli phambili bekwenza labazali ngemakhaya siyabakhuthaza ukuthi kababe lo mlando wokukhuza abantwana ngoba amapholisa wona wodwa ngeke benelise ukuthi bahambele ezindlini besiyatheka ukuthi endlini kabandi kwenzakalani kodwa abazali le-community kumbe singathi nje abantu in general labo kabaphakame bancediswe ngoba okwenziwa ngumntwana kamakhelwane lawo wakho umntwana ngakwenza kungabe kungakakuthinti kathesi kodwa mhlaso kuthe owakho naye waphatheka lapho ezananzela khona ukuthi into abayenzayo ayiqondelanga bona njalo bayilungelanga futhi ubani umphakathi.